Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo, lona olusungulwe izolo mhlaka-21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini we-Bluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisi ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Hayi, mina kodwa ngiku-understand lokho ukuthi kuthiwa abantwana behlatshwe i-vaccine ngoba izimi lathi ebadala enzeka kanjengu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi, vela sekuzwisisa okwento kwakhona. So siphongukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho we-government kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe i-vaccine.
Uthi akavumelani lodaba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi, esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo, abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana, umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe segule sesenzani.
Umnumzana Raphael Phiri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, ule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe wazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes, sivele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yale jekiseni abayihlatshwayo yini tinovele yenxa yezigulela ele mikhuhlane vele kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi, bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Taunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the community. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngoba la amajekiseni ahlolwa atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwalezi gciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna lukuphele lolu bhubhane lwe-COVID-19 ezikolweni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhlaka-21 Mbimbitho, sizophela mhlaka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhlaka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhlaka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezi nhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungama-70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-Global Herd Immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.